ngiyakucela ukuthi isikweleta sikhokhelwa. Uwo wayicela akumina wakutshela, mina wakutshela ukuthi isikweleta sikhokhelwa. Uwo wayicela akumina wakutshela, mina wakutshela ukuthi isikweleta sikhokhelwa. Uwo wayicela akumina wakutshela, mina wakutshela ukuthi isikweleta sikhokhelwa.
Okay, la, 90, I need, so, ooh, yeah, yeah.